Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
abathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyitshengisela ungahamukeli ukukhokhela kukamnankazi.
Ummeli wewangecentral edalela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele noCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe kabanzi ngokuqoqa okutshengisela.
Bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa yokuthi iyabopha abantu. Umntana akhabuya phambi kwabantu kula bantu amibiyele singekele ukumthaya-ke nxa yokuthi kula bantu.
Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-P F bathi amalungiselelo okuqoqa umhlangano we-SADC aqhubeka kuhle elizweni njalo akwephulwa ilungelo loluntu. Siza kuzwa impumela yemidlalo yalamuhla njalo sixoxa lo Nobuhle Majika owayedlalela iqembu lama Mighty Warriors emidlalweni wenguqu yena othi usedlulisela ulwazi lwakhe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye sizazizwa kuona lo umsakazo. Ummeli wewange central edalela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele loCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenyiwe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisisiwe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Ababili laba babikwa bekhululwe lamhla kodwa baziswa ukuthi bengabizwa loba nini kungatholakala ubufakazi bokuthi kukhona abaqoqa ukukwenza. Abanye babo abambalwa bamenywe izolo ngamapholisa iwange njalo omunye ubikwa ubelokhu evalelwe esitokisini. Lokho kwenzakala abamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi bayabotshwa mahlayana kwezigabeni zonke zelizwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC njalo abanye lokhu bevalelwe. Ukuze sizwe okwenzakeleyo sixoxe loMnumzana Molokele.
Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa ewanke i-CIB Law and Order Section bebelabanye be-President's Office. So ngihambile khonale ndegqwetha elimphelekisekileyo khonale. Bafika khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyitshengisela ungahamukeli ukukhokhela kukamnankazi lapha eZimbabwe. So mna ngisengibajoda angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthi nibatshengise ukufakazi babanitshengise. So batho kwamanje asikakwazi ukuhamba nyani kodwa siyakukhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokucela imvumo kithi emapholiseni sokusekela kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulokhansila wakhona ngapho ewange bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abephatha babanika amaviso ngoba izolo babopha omunye okuthiwa nguprofesa Mkhululelo Stokesini nomunye futhi okuthiwa ngubrian Nyoni bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then lalo ukhansila umazulu layo bambizile. So kutsho ukuthi kulabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amaviso ukuthi laba bantu yinomelele babuse kunabo ngigcine kulo promise yestoxin angazi umbe sephumela igqoda belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbusisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuphanga uLinda Mthombeni usebenza kwaNkala but ucelwe iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapolisa amele alandele abantu abangamatsotsi mbamasela mbabayisigebenga. Thina esikuwezombusazwe kumele basitshiye senze indawo zombusazwe. So sonkhaya ngathi bona amapolisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapolisa sebengathi balohlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So kabafocus on ilo in order kulokuthini baphonge ulandelela amakuwa ezepolitics.
Soluphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapolisa?
Abantu basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lomunye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi. Okwamanje sebesikhululile.
Lo umnumzana Daniel Molokele umeliwe Wange Central edalele parliamente esixoxelaye ekhona le eWange. Ukusenjalo uhulumende uthi amalungiselelo okuqoqa umhlangano weSADC aqhubeka kuhle elizweni kodwa abathengisa izitaladini bakhala ngokuxotshwa endaweni abathengisela kuzo. Umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla lezanu PF kodwa okhuluma ezimele uthi ngempela ilizwe lilungele ukuqhuba lomhlangano weSADC njalo akula kuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo.
Mina ngiselupane ngikhuluma kunjenjenje lupane sihambe saye savuka eVictoria Hall azange sizwe isehlakalo esinjengasoleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le mhlangano emikhulu njengalaleyo abantu bona abantu balelwa amalungu abantu yibo futhi abafaka abantu ezingozini bebatshelela eceleni ukuthi bayayenza into ezingayisiyo ukwenzela ukuthi ele Zimbabwe libonakale njengelizwe leuhulumeni. Kodwa bona yibo abaye betshotshozela abanye abantwana babantu abaphume bona njengabantu abalela amalungu abantu kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokani.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasesitokisini.
EZimbabwe laba siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le program enjalo abantu bayabuthwa kuzwa kuthiwa bayatshengisele. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yekethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babophe abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho uhlala ungumthetho, umuntu engaze awone ngqo lesingaki kumele abuthwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ukuthi nxa umthetho kumele ukwalo kuze bayahamba beyephuma ekhoti xa ukuthi kurong abakwenzeyo. But anti abantu bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa ukuthi iyabopha abantu. Umntana akho qhabuya phambi kwawo abantu kulabantu amibhiyele singekele ukumthaya ngenxa yokuthi kulabantu.
Lo umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla lezanu PF oyelilunga lephalamende kodwa okhuluma ezimele sixoxelaye eselupane. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi baziphathe kuhle phambilini kwalomhlangano njalo bengayangisi ilizwe okwagcizelelwa lugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni. Kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Uhulumende weNigeria lamhla uthe kufanele kuphele ukujengisela kwabantu balelo lizwe abathi basola ukuwa komnotho welizwe ngoba ukubhikitsha lokhu sokulodlakela phakathi njalo uthi ngabezombusazwe asebekukhokhela. Ukujengisela lokhu kuqalise ngolwesine olwedluleyo njalo sokugqekezwe izitolo kwabhidlizwa lempahla kwathi abezomvikela labo batshaya abantu kwabulawa abayisitshiyagalolunye kutsho abezindaba abe-AP. Amapholisa enyakatho yengilandi e-Rotentam abelokhu ephakathi kwemizamo yokwenqabela abalobandlululo kulelo lizwe abakade befuna ukungena ehoteleni elalabo abavela kwamanye amazwe abadinga ubuphepheli. Lokhu kulandela ukubulawa kwamantombazana amathathu akwaziweyo ngomunye okuza ngeviki edluleyo kwalimala abanye okuhle kwadala okungahlaliseki kulelo lizwe kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTaboka Ncube.
La kusigaba sabatsha Igama lami ngudaba kangcobe. Namhla sigoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu indaba yokuthi ama network building aqhakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi ngiwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo lufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li exchange ama ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Ah, kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi maximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kuhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo ukuapplya bengayesabela ikhatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibanengi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza impuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually your main takeaway yami ukuthi bengesabela ikhatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamile.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi obuyenza?
Kakhulu. Mina ngilama business ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lo kudla kwakhona akujayeleke.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu? Hhayi kuyale,
hhayi bengizipekele i-beans zami le-rice, into engizijayeleyo. Kodwa bengisithi ngingahamba ukuyathenga ngithenga izinto engizaziyo, ngakuyi-drinki ngithenga i-sprite, ngakuhela ama-chips, into engizaziyo. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla, ngayehlule ukudla, ngabhatala bathi ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo, ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule studio e-Austin eshoot amafilm, and yaba yi-experience enhle kakhulu, ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo. Wanginika i-tour ye-studio lapho kwakushutwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yonaleyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDaba Kangcobe.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje ngesiso ke uGibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngolo othi uyinkosi uMunu Modapa. Usefisa ukuthi ahambe labanye bakhe bayethethela endlelele lezinye indawo ezingani ziligugu esintwini. Abantu baba Ngwenya, siyamukela uhlelo
baba. Sibingelela kwabuDube kubalaleli bethu bonke, siphinde sibingelela kubafakazi bethu esibathandayo.
Ye, nantu udaba lapha Ngwenya, ungathi ngakhona.
KwabuDube silizwile udaba lobaba obizwa kuthiwa nguMunu Modapa, angazi bathi nguTimothy bani, okuthiwa usevunyelwe icembe elibusayo uXolo ukuthi makabuye ngapha emathebelelendi azokwenza lokho okuthiwa ngesilungu ama-rituals, okusho ukuthi ezofeza izinto zemikhuba abakubiza ngokuthi kuyikuqhuba isintu endaweni yakwelakithi, enjalo nje ebizwa kuthiwa uyinkosi. Kanti sizakhumbula labalaleli bazakhumbula ukuthi thina sike sazama ngapha kwelamadebeleni ukuthi sibuyisele ubukhosi obabuvele bukhona. Uhulumende wathina akanayo indawo lapho umthetho sisekelo okhombayo ukuthi kule nkosi. Manje siyamangala uhulumende ucatsha ngomunye nxa uminister esithena akazani nodaba lukaMunu Modapa ekubeni iqembu elibusayo kuyilona futhi elithi makeze ngapha. Lokho kusishiya sicabanga ukuthi mhlambe kulobugqili obudlalwayo, ngoba kwenzeka lokhu ngesikhathi lapha sibona umongameli esondeza ezinduneni zakithi ethena uzozama ukuthi kuzane ukuthi kulungise udaba lolu olumbhuqazwe lo okuthiwa igugu rawundi, bese sibona naye uMunu Modapa eduyeza lapha.
Kulokhu-ke ukuthi uMunu Modapa uyabuya ezenza imikhuba khonapha emandebeleni, kambe ungathi lizakuphatha njani amafutshane kakhulu zibe
khona? Akwemukeleki kodwa phela namandla bawasengakwenza kodwa akwemukeleki ngempela. Mina ngingatsho ngithi bakithi siyisizwe, asisukumeleni simele amalungelo wethu, ngoba ngicabanga ukuthi nawo umthetho wezwe uyikhona lapho thona isizwe nesizwe sinalo ilungelo lokuthi sivikele amasiko aso. Ngokunjalo lathi silekolela ukuthi indaba kababa uMunu Modapa leyi ayibona ngathi ingenela endaweni engiyone yayo, ngoba nxa sikhumbula inkosi uMzilikazi nxa ifika lapha kayifikelanga kuMunu Modapa, yafikela kumambo esazi ukuthi uMunu Modapa nomambo bake baba nobumbano kwezokulwa, kodwa omunye usendaweni yakho omunye usendaweni yakho. Manje siyamangala zenezi izindawo lapha okwafika inkosi yakithi yaba lokudlelwana lamakhosi ewathola laphana njengomambo ekutheni kusetshenzwe even yezinto ezithinta isintu, ngoba kuthiwa kunezinkomo ezayiswa laphana enjelele inkosi izama ukuthi ikhunge amadlozi, namadlozi esizokuthiwa ayemukela kakhulu laphana. Manje namhlanje siyamangala nxa laba bantu sebefika lapha bezogxambukela, kutsho khona ngempela ukuthi baqonde khona ukubulala usiko lwethu.
Ye, nxa umuntu engabulala usiko lwakho kuyaba kusijona
lokho kutsho ukuthi ubulala wena uqobo lwakho, ngoba phela asikho isizwe esiba isizwe singenamasiko. Isizwe nesizwe siyisizwe ngamasiko.
Manje bazavimba bethina abantu njengoba sikukhangele nje kuyezabe
besicela kubaholi bethu ikakhulu labo abomdaba izinduna ukuthi bakunanzelele khona lokho ukuthi yebo kambe siyakwazi ukuthi ngokomthetho okhona babotshe izandla lezinyawo, kodwa isikhathi sokuthi labo basukume balwele okungokwabo, ngoba lokhu ngempela siyakubona ukuthi nxa ungazange uqatshelwe ekugcineni kuzogqibeleka kungabe kusaziwe ukuthi kwakulesizwe esizwe samahlaba ezulu esifana lathi. Sibona ngempela kuqondwe khona ukuthi sibulawa uqedwe ngaso. Ngakho-ke siyacela ukuthi abaholi bonke, even bona ababakuhulumende noma abasebandleni elibusayo, kumele bazi ukuthi bakhona phana ngoba besiyamela thina, besiyamela nesizwe sakithi ukuthi singabhubhi. Manje nxa kusenzeka kanje siyabona ukuthi isizwe sizaphela ngempela abantu bebuka.
Yelo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu, ungadwelela kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
namhla mfuna sikhangele inhloko yendaba yokuba nxa silo Jesu akudingakali ukuba simengese ngokunye kumbe sizama ukungezelela ngezinye izinto ngizafuna sibale kwabaseKolose ichapter eyokuqala iverse 17 sisehla siyaphansi ithi yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo yona inhloko yomzimba olibandla iyikuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo lapho uPaul ukhuluma labaseKolose ekhuluma ngaye uJesu Kristu yananzelela ukuba kathesi inkolo yesiKristu sokugcwele inkolo eziningi emaceleni ezengeza kumbe ezibona ngani ukuza kuNkulunkulu ngoJesu njalo lokuba ukusebenzisa igama likaJesu kuphela kungani akwenelanga siyabona abantu sebefuna ukwengeza izinto eziningi emaceleni ezinye ezingancedi lutho manje lapho uPaul ukhuluma labaseKolose yabaqonqosela into eqhakathekileyo njalo simbone ekhuluma labaseGalashi ebabuza ukuba kambeli lo engubani kwabaseGalashians chapter ka 3 uba kambe njengoba liqalise ngoKristu emoyeni selifuna ukwengeza ngezinye izinto ngemithetho-thetho eminingi ehlukeneyo isiKristu nguKristu isiKristu yikulandela uJesu kuphela uqobo lwakhe siyananzela lapho uPaul uyakhuluma ukuba uNkulunkulu wakwenza ukuba ngaye uKristu yonke into yakhe iphelele kuye ngaye uKristu wabuyisela wonke umuntu kuye ngaye uKristu waphelelisa yonke into lapha emhlabeni lasezulwini njalo ukubuyiselwa kwethu njengabantu kuNkulunkulu nguye uKristu akulokunye ngakho impilo yethu nxa sesiphila isiKristu lesi siphila ngaye uKristu lelizwi lakhe akudingakali ukuthi sengeze ezinye izinto emaceleni esibona ngani zingancedisa uKristu ngoba yonke into iphelele kuKristu kadinga uncediswa ngolunye ulutho awusoze uthole lutho kuKristu ngalabo budlelwane lakhe oba lobudlelwane loKristu uzwisise ukuba uKristu uphelele igama likaJesu yilo leligama ngaphezu kwazo zonke izinto wonke amandla asemhlabeni asezulwini aphiwa uKristu njalo uKristu wathi yena elenge siphambaneni wathi sokuphelile leliyani balethi sokuphelile wayesithi yena sembhadale ngaqeda yonke into ngakho izono zakho nxa uze kuKristu uyenelisa ukuzethula asuse yonke imithwalo olayo yena uKristu akususwa libandla akususwa ngumfundisi akususwa ngubethwa ngubani omkhulu kususwa nguKristu kuphela le ngilosa zisondeli khonapho nguKristu kuphela ekuYohane wathi kusambulelo wakhala ebona kunamabhuku okumele avulwe kwathiwana kufumana muntu ezulwini akufumana muntu emhlabeni ongavula lawo mabhuku ngaphandle kwewundlu likaNkulunkulu kuphela ngaphandle kwakhe uKristu nguye owayefanele ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye kuphela owazinikela impilo yakhe esiphambanweni wasigeza ngegazi lakhe akula gazi eline njalo elingasindisa ngaphandle kwagazi likaKristu ngakho akudingakali ukuthi umbube le mhlatshelo kumbe ube lezinye izinto emaceleni akudingakali igama likaKristu lelizwi lakhe liyanele akudingakali ukuthi welengeze ngolunye ulutho sasithandazene baba igama likaJesu siyathandaza ukuba namhlanje amehlo ethu abe kuKristu ongumqali ophelisa ukholo lwethu siyabonga njalo ukuba uKristu ilizwi ungulizwi owayevele khona ekuqaleni ozaba khona kuze kube naphakathi ngakho siyathandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi ukuba uJesu abe mqoka uJesu abe yinkosi empilweni zabo ngegama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Kwezemidlalo, intathelo izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu le-Lenders liphakamile ahlala endaweni yesine ngalane nemiklomelo lilemiklomelo ngamachumi amathathu lesithupha ngemva kokunqoba elikwenzele iChegutu Pirates nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhosso ngonqobile Ndlovu kanye lo-Archford Fire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye nele-Dynamos uphele zingutshiki lobhanqa 1-1 enkundleni yeBaobab Fields. Ngasesakuva iqembu leBikita Minerals libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele-Arinel. Iqembu leCapes United litshayele FC Platinum namnye wanganyanga seRufaro. Njalo William Manondo nguye ohlohlileyo wakhuphula inani lamagoli asewatshayela onyaka afika kutshumeli lodwa. Umdlalo obusenkundleni yeBata phakathi kweTel 1 leWange ufike emaphethelweni izindala zombili kungelaqembeleni eliseyo ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga leyo mpumela yemidlalo. Kusenjalo uNobuhle Majika owayedlalela iqembu labesifazana elimela ilizwe elama-Mighty Warriors emdlalweni wenguqu uthi usedlulisela kwabasakhulayo ulwazi lwakhe. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela alolu daba ngokugcweleyo.
Umajika udlalele iqembu elimela ilizwe leMighty Warriors okweminyaka edlula elijumi njalo beyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Wekele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embalwa eqale ukuqeqesha kodwa uthi kayekelanga ukudlala.
Ngaretire kwa-national team but in terms of ukuthi kuklabhu angaretire lokhu engisadlala ngoba kumnandi ukubafundisa lawo phakathi e-ground and bebona ukuthi umuntu lo laye impilo ayifuna ukuyiphila ifunayo. In terms of coaching, ngithe bantwini abangabafazi asukumeleni phezulu ngoba kwakathesi ukhocha abangabafazi balutshwane. So asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma-courses, asizameni siyafunda kuma-courses, sitholeni even amaklabhu enala amancane yikho esisuka khona sifunda khona.
UMajika uqeqetsha iqembu leMpophoma Sports Academy elamankazana elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Women Soccer League.
2021 sikho siqalise khona ukuthi sibe serious ne-team. Sesibona sivele kuBulawayo Chiefs, sabuya ngapha iBulawayo Chiefs siswele sponsor sokuthi sponsor amankazana. Sakwanisa ukuthi sivuye ngapha sinele sithume abantu abangankazana behamba nje ngeganga kube khona abantu abangakhona ukubasiza. And ngi-happy because of futhi lo muntu engisebenzisana laye uJames Rugwebero umthatha njengoba bami nguyongisusile emgwaqweni ngaphenduka kusport ngoba ngangasekho entweni ngebhora bhela.
UMajika ngudade wabo wabadlali abadlali kusigaba sePremier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayele kwelathoni iTriple B kulawo Chiefs kanye leBantu Rovers kanye loGeorge Majika. Wadlalela iqembu leChicken Inn uqale ukudlala ibhola edlala elabafowabo wabo labangane babo.
Ikhere yami ithe ngigaba kwebhola ngicale ngisasemncane but that time bengingekho serious ngento in terms of sport and ma useprimary vele you know ukuthi abantwana abangamankazana bebengakhanyelanga kakhulu. Mina ibhola ukuze ngiqale ukudlala serious ukuthi sengisebhoreni I think 2002 ngangiyi-youngest player lapho ngahamba khona ngisiya eScotland. Ngatholakala ndlala emgwaqweni, ngithe ngitholakala ndlala emgwaqweni then kwaba lomunye umuntu naye wathabadi wambona ndlala ngayo ngabafana besephonga ukuthi kimi afuna ukudlala ibhola. I said yes. Wabe sithi kule team okumele ukuzoyidlalela isentumbane.
Ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe uMajika udlalele amaqembu abalisayele Inline Academy kanye lele Midland State University. Usele minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukanike sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli weWange Central edalele parliament umnumzana Daniel Molokele lo councillor Ellen Zulu weWange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano weSADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla lezanu PF bathi amalungiselelo omhlangano weSADC aqhubeka kuhle. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa ukuthi labo abangenelisanga ukuthola uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjeni kukheli ethi www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.